Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 21/4/2017 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu asebebhalise amagama abo kuluhlu lokuvota. Balutshwana kakhulu kobulawayo lesigaba semandebeleni jikelele.
Ukuqakathekileyo ukuthi kumele sibuke amalokhu, sithathe abantwana, sihambeni siyerejista ukuba ngamavoti. Lanxa kubuhlungu obunganani, ukuba singavele siyekele khonokhu, sizaphelela ezandleni njengesepa.
Ilunga ledale lephalamende lethula amazwi alo ngolimi lwesidonga edale.
Ngiyake ngikwenzela ukuthi ngigcwalisise khona lokho kokuthiwo umthetho welizwe, ngoba engikwenzayo kusemthethweni, njalo kangidingi ukuthi ngithokozise omunye umuntu kumbe abanye abantu.
Ukubunjwa komunye njalo umanyano wamabandla othiwa iPeople's Rainbow Coalition okhokhelwa unkosikazi Joyce Mujuru setshengise sobala ukuthi uMjuru kasekuya manyana labakumanyano we-MDC Alliance.
Na okwethu sixoxisana labo ukuthi bafake imilayo eyenza ukuthi ibhizinesi ithuthuke iye phambili, abantu bathole imisebenzi. Thina njengama-manufacturers benelisa ukuthi si-exporte intengo yezinto zethu ibe phansi, i-quality ibe phezulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu asebebhalise amagama abo kuluhlu lokuvota balutshwana kakhulu kobulawayo lesigaba semandebeleni jikelele. Kusiyafika ngolwesine abantu kade sebebhalise amagama abo kuluhlu lwabavoti kobulawayo bebesedlula kancane inkulungwane ezilitshumi lasithoba minembili i-18,000. Kuthi inkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu i-25,000 zibhalisele esigabeni seMatabeleland South, okuyinani elifana lesigaba seMatabeleland North. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo, yena othi uZulu kumele ayebhalisa ngobunengi.
Ukuqakathekileyo ukuthi kumele sibuphe amalokhu, sithathe abantwana, sihambeni siyerejista ukuba ngamavoti. Lanxa kubuhlungu obunganani, ukuba singavele siyekele khonokhu, sizaphelela ezandleni njengesepa, ngoba yikho kufuna izane khonokhu ukuthi singalobisi. Njalo kuqakathekile ukuthi yebo naye ingasifika sibaningi silihlekanyana khonapho, ingazokuthi abanye abantu bayaxotshwa. Kumele lathi sime sibatshengise ukuthi kanti vele siqotshenani, kanti kanti kuthiwe kumele kube nje ngoba singavele sikhalale, angisakwazi ukuthi phele 18 mpili sizakuya ngaphi. Labantwana labethu bazileyo esizama ukubalungisela ikusasa yabo, kasihle sifungeni amajoyinti antwana sesibabulele, ngoba kuphela kusasa bazayibona. Ngoba laba abantu abasibusayo ngapana ndaba lokudubeka kwethu, ngoba udubeka abakwazi bahlala ezindlini ezingama-room anga-130. Uza kacabanga ukuthi anduma amakhomalo phansi ngale olele ngadlanga yini sidla mathanda ukufuna inhliziyo yakhe, hayi khona ukufuna isikhwama sami. Sikhangele futhi oza kuyangena ezikhi laphana ukuthi ayirejista, ekwazi ukuthi endlini uchiye kungadliwa abalele bengahlanga, azame ukuthi angene emkambatheni songamatamatisi kwenza ukuthi athole isijeko santambama njengoba kulele kungadliwanga. Sikhangele futhi iningi labo ngamaloja babeze kuthiwa nemazi ukubhadala amarenti, so angachiya ukuthi axoxe endlini ukuthi ahambe erejista kunokuthi ayedinga imali. Asibakhuthazanyile lapha ababekhona ngabe njengemkambo lapha, thina sihlale sihlezi simthengisela lo udengisayo, ahambe ayerejista angaphuma abuyela ayedengisa, siye kuye komunye sixhasane.
Ubona baningi kakhulu yini amaloja lalabo obachoyo abafana lalabo abangela incwadi zokuzalwa?
Baningi kakhulu. Izolo busuku ngifonelwe izisebenzi ze-Old Nick Mine. eziqedwe ukurejista izinsuku lezi ezedlulileyo. Umkhathi usebaxhotshile uthethe wajikijela impahla zabo zonke phandle. Kulabantwana abanama-3 months, kulabantu abagulayo, abanye kade bengekho ezindlini. Ngikhuluma kunje nje babuthene sophandle. So sidila ngohulumende ovele ngelanda nxa sebebenze njalo ukuze abakhuthaze ukuthi bambi berejista kwini kona belabelana phandle engizolo ngendlela yokubhodola ngayo. Amboni ukuthi nanta bangaphinda futhi balale balale. Angavuka besithi sebesiyaphafunga register abantu sokumele bavuke bayadinga ukuthi sebeza kuyahlala ngaphi. Nguhulumende esilayo.
Alo ke ngonkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT, ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla lakuqala, eliqala emhla ka-10 kusiya kumhla ka-25 Mfufu. Kulama centers alandelayo. Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova. Harare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Epworth, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mavuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikavan, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pfungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingu, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Ematebeleland North, Lupane, East and West, Ebinga, North and South, Ematebeleland South, Emzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Ensiza, Insiza, North and South, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumunyu, Gokwe South, Gokwe Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu ku website yethu ethi www.voaindebele.com.
Asifikile ama election.
Ukubunjwa komunye njalo umanyano wamabandla aphikisayo othiwa iPeople's Rainbow Coalition okhokhelwa ngukosikazi Joyce Mujuru sekutshengise sobala ukuthi uMjuru kasekuya kumanyana labayi kumanyano we-MDC Alliance. Ingcwethi ezicubungula izombusazwe zithi lokhu kutshengisa njalo ukuthi amathuba okususa iZANU-PF esikhundleni asenciphile kakhulu ngokungamanyani kwamabandla aphikisayo. Intatheli zindaba yeStudio 7 uThomas Jiriphasi ubesemkhosini wokuphawula lumanyano izolo waxoxa lo nobhala jikelele welinye lamacele ePeople's Democratic Party uMnumzana Gordon Moyo.
Sivumelene ukwenza umkhankaso obukhulu ukuthi sisebenze ndawonye ngaphansi kwesambuleni esithi sona People's Rainbow Coalition. Le coalition entsha engasebenzisi ibizo lelinye iparty. Sivumele sonke siyalingana njalo sivumelene ukuthi sibe lo candidates ozaphatha inkezo kube ngumama sokuyisikhathi sabo mama. Sikhethe uJoyce Mjuru okwalamhlanje sibe senza lo khona ukuthiwa i-pre-signing ceremony ngezindlela kube kuyi-engagement part. Siza kuyalontsha kobulawayo lapho sizabe senxusa khona uZulu wonke jikelele ukuthi azobona ukuthi nxa kusayinwa isivumelano sokuthi lizwe lithathwe lizwe litshintshe kusayinwa njani. Yikho siza kwenza emaviki namabili abuyayo. Lamhlanje senze nje i-baby shower. In 2 weeks time siza kuba le actual signing ceremony.
Lokhu kutsho ukuthi alisoze lisebenze labo Tshangere lamanye.
Lokhu kutsho ukuthi sesiqalisile ukusebenza ndawonye. Amanye ama-parties sivulile wethu umnyango. Umnyango we-Rainbow Coalition kawuvalwa, asoze uvalwe kuze kufike ilanga le-nomination day kuyabe lokho kuvulekile siyafuna ukusebenza labanye bonke abafuna ukusebenza lati esingakufuniyo ukungena emaphathini abo kodwa bafuna ukuthi sibe le common name le common symbol common objectives labo siyavuma ukusebenza lapho kasivalanga mnyango
kutsho ukuthi lokho lizabele ukukhulumisa
ukukhuluma kakumi kuze kufike nomination day siyabe lokho sikhuluma bonke abafuna ukuthi sibambisane amasongo akhala emanengi sibalutshwani siyafuna ukuthi sisebenze labo bonke over 40 ama opposition parties akhona eZimbabwe siyawancusa ukuthi babuye kasibancusele ephathini yethu ePDP umjuru kabancusele ephathini yakhe eNPP sibancusela kuRainbow umchilo wamakhosikazi.
Hello ke ngumnumzana Gordon Moyo unobhala jikelele welinye lamacele ePeople's Democratic Party obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare izolo. Omela isigaba seBinga South edalela eParliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda wethule imbono yakhe edalela eParliamente ngolimi lwesiTonga okuthiye amanye amalunga ekhonona kodwa phansi kwesekelo sombuso welizwe amalunga ayavunyelwa ukukhuluma ngendimi ezisemthetheni ezelizweni ezibalisa isiTonga lezinye. Sixoxelayo uSibanda ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Iconstitution yeZimbabwe iyakubeka mgceke ukuthi khona kule ndimi ezingu-16 okufuza ukuthi zikhulunywe elizweni. Ulimi lwesiTonga ngolunye lwakhona okufuze lukhulunywe kuleli lizwe. Ngakho-ke kulilungelo lami njengelunga ledalela ePhalamende kanti njalo njengesizalwane seZimbabwe ukuthi nxa ngisedale abanye bekhuluma labo ngezabo izimi lami nganelisa ukuthi ngikhulume ngolwami ulimi. So-ke isikhathi esiningi vele ngujwayele mina ukuthi nxa ngiseParliamente ngikhulume lami ngolimi lwakithi ngoba ngiyabe ngisenzela phela ukuthi bona labo engibamelayo labo bezizwe bezicenya nxa besizwa olwabo ulimi lukhulunywa yisiHarare hatshi ukuthi bebesizwa nje indimi zabanye zodwa. So yikho ke engikwenzelayo khona ukumhlala ngikwenza njalo zaqhubekela phambili.
Manje ngokubona kwakho bayamukela yini amanye amalunga edale ukuthi usebenzisa isihlobo sakho?
Hayi mina kangikudingi kakhulu Chris ukuthi bayakwamukela bakwamukeli ngoba ngiveli bona engikwenzayo mina ngiyabe ngikwenza ngisenzela abantu bakithi kanti njalo ngikwenza ngiyabe ngikwenzela ukuthi ngigcwalisise khona lokho okuthiwo umthetho welizwe ngoba engikwenzayo usemthethweni njalo kangidingi ukuthi ngithokozise omunye umuntu kumba abanye abantu.
Hello ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga South edalela eParliamente ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Langlela ndwandwe
Langlela
ndwandwe
Langlela
Langlela mshweshwe
Langlela nampaba fubembula
yikudibana kuhlelo lwezemabhandleni igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje sikhangela ukuchisa kwelanga okwedlulise amalawulo okwenzakalayo endaweni ezijiyeneyo zelizwe sikhuluma nje. Ngilengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Nkomo.
Ngiyabonga mfowethu.
Ilanga nxa lichisa ngendlela elichisa ngayo kulezi nsuku baba Nkomo lifika kubo 40 degrees. Abanye bathi liyabe lisandulela izulu elinengi kanti abanye bathi liyabe likhomba ukubana isibhakabhaka somile mpela kakula zulu. Iqiniso yilipi?
Iqiniso liphakathi kwembono yona le mbili ngoba nxa sithi siyakhangela isikhathi sikiso eminyakeni thina siku-October and wonke umuntu yazi ukuthi vele u-October yinyanga yokushisa. mina ngokwami ngingaqala ukuthi ngibe lenkinga if singafika uNovember kuloke kuchisa kanje and izulu lingathembisi. Kodwa phela sikhumbule ukuthi izulu seliseule endaweni eziningi. Sesilitholile lokuqala lokubolisa amahlanga. Kathesi kuyachisa ngoba vele isikhathi sokuchisa. Kuzathi-ke khonapho after abo 15 November yikho lapho sesikhangelela ukuthi izulu libe khona and ikhisimusi siyidlale sisedakeni.
Ngamanye amazwi uthi okwamanje ngeke utsho ukuthi lihlola izulu kumbe lihlola ukuthi kalikho ngoba isikhathi kasikafiki.
Into engitsho leyo nxa sithi yakhangela kulaba abazinga ezomkhathi nxa bethi bayakhangela okwenzakala ku-Pacific Ocean okuyikhona okulawula ukuthi thina siba le season elezulu mbengelazulu ngoba kwesinye isikhathi kube ngu-El Nino kwesinye isikhathi kube ngu-La Nina ayikacaci i-event yalo nyaka ukuthi zithi an El Nino event kumbe i-La Nina. Ngakho ke abakatsho bona ukuthi hayi lo nyaka thina sikhangelela ukuthi alisoze libe khona izulu mbe lizaba khona. Kodwa nxa bethi bayasixwayisa bathi bona babona ukuthi izulu lizaba khona okwesikhatshana from around mid-November kuze kuyephela uDisemba liphinde libaleke kancane kuthi ngoFebruwari langoMarch libe linengi futhi. Into nje abantu okufanele beyenze ukuthi asenze amalungiselelo thina njengabalimi fanele sibhekane lalokho okusezandleni zethu. Bengisemaphandleni nje kulamaviki amabili ayedlule. Abanye sebefaka imiqube emasimini, abanye njalo sebeqalile ukuthi bayabiya amasimu abo, abanye sebeqalile ukuthi bayagebha nje bafuna ukukhipha amadenje lani lani. So yizo izinto okufanele ukuthi thina njengabalimi ngasiyazenza. Abanye sebeqalile ukuthenga le nhlanyelo lomvundiso. Fanele thina sizilungiselele umkhathi vela ukhe ezandleni zethu.
Ukulima kona kuqala nini kanje ngoNovember?
Nxa ngithi ngiyakhangela lapho engikhona mina eSouth Africa, izinsizi eziningi ikakhulu kobo Free State labo Northwest Province ezizwa ezaziwa ukuthi zilima umumbu kakhulu. Dala bephendula amasimu. Sebelindele nje ukuthi line nje kwamalanga amabili amathathu baqala ukuhlanyela. E-Eastern Cape ngikhuluma nje sebeqalile ukuhlanyela umumbu. So isikhathi sokulungiselela sesidlulile actually. Nxa sesikhuluma iqiniso ngalesi sikhathi kufanele ukuthi inhlanyelo yakho usulayo usuyiphethe esandleni usulindele ukuthi line ngokwenele izulu ungene emasimini uhlanyele. Kodwa masingakhohlwa phela ukuthi akuhlanyelwa inhlanyelo kuphela, silezifuyo lazo isikhathi esiqakatheke kakhulu ukuthi sizinanzelele izifuyo sizilungiselele ukuthi nxa sesingena esikhathini esilezulu kuzaba lemkhaza lani lani izifuyo zethu zitholakale ziqinile.
Ezifuyweni khonapho umlimisi, ilanga lona nxa litshisa ngendlela elitshisa ngakhona aliziphazamisi yini?
Liyaziphazamisa yikho ke kufanele ukuthi ikakhulu laba abelusayo benanzelele ukuthi izifuyo zabo ziyathola amanzi ngokweneleyo and ukuthi zingahambi izifuyo uma ngomude ukuthi zize ziyefika lapho okulamanzi khona. Endaweni eziningi bengibona nje abadala sebeqalisa ukuzidlisela emachibini nje eduze lamachibi okwenzela ukuthi inkomo zingahambi uma ngomude and le ndawo ezilezihlahla ukuthi yazithola ziphumule ngaphansi kwesihlahla. Into eqakatheke kakhulu le.
Hayi, siyabonga baba unkomo, bekukuhle kuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu, asiqhubekeni ngokulima.
Lolo bekuluhlelo lwezemabhandleni, sixoxa lomlimisi umnumzana Mandla Nkomo. Asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamile. Uhlelo lwethu liphuma le ndaba litshona le ndaba. Lamhlanje sixoxa lomphathi ntambo wezamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni. Ngiyakwamukela kuhlelo ma.
Ngiyabonga ba.
Ye, ungasitshela ukuthi udaba lolo lwamavenda luhamba njani kobulawayo? Siyabona ukuthi eHarare lamanye amadolobho sebeqalisile ukusuka besuswa lapho abanye abathengiselwa khona okuthiwa akukho emthethweni. Kunjani khona ngapho kobulawayo?
hayi kobulawayo abantu bangkhona abahlelekile abaphonga ukuhamba bequtha nje bephonga ukuthengisa noma ngapi. Ungabona abathengisele ezindaweni ezingasizo abaziphiweyo yi-local authority abaveli kobulawayo. Ngabantu ababevela ngaphandle bengelandawo kobulawayo. Silendlela zokuhlelana le Harare silazo indlela zokuhlelana amadorobho wonke silazo indlela zokuhlelana kodwa sathola ukuthi kwamanye amadorobho abanye abantu bayala ukuthi bahleleke so yikho ke kusiba lalolu hlelo ukuthi abantu sizameni ukuthi sibe nindawonye sinanzelela ukuthi ukuhleleka kwenza amadolobho ahlanzeke kwenza njalo ukuthi laba bangama-vendors babe lesithunzi sokwenza lokhu abakwenzayo.
Ngizwile lapho phambilini uthi wena bakhona abanye abavela kwamanye amadolobho bezothengisa kobulawayo baningi okunganani?
Ungazwile laphana kukhothama lapha phansi kwesithi lokhu city hall lapha abantu abaningi bahamba bayedinga amabheli eMozambique babuye lawo balale behambe ngezitimela kumbe ngezimota bese bebuya bethukulula bethengisa. Abanye njalo bavele babuye lapha bethemba ukuthi uyafika ubhadala imali yakho ukuthi uthengise. But indlela esasihlele ngayo le local authority le ministry yami le associations zama-vendors yikuthi kwakucelwe yiwo ama-vendors lokho ukuthi babe zendawo zokuthengisela. Manje-ke kwasekusenzakala ukuthi abantu babone ukuthi lapha kule mali base bebuya-ke bezominyezela. Mina bengicela ukuthi futhi council isebenze la ma-vendors avelehlele ngoba labantu abangaphansi bama-association arejistwe le ministry le local authority kukhanye kabaselazo izindawo zokuthengisela, which means then they are discouraging i-order. So bengizacela ukuthi bahlale-ke benanzelela ukuthi abantu abahlelekileyo labalandela umthetho yibo kumele ukuthi sizame ukuthi sisebenze labo more.
Ngiyakhumbula sike saxoxa kwezinye insuku ngodaba lokuphathisa bona labo abaphila ngokuthengisa ezitaladeni ama-vendors. Balokhu bethola na uncedo?
Yes, bayathola ngoba kathesi sine mali siyiphiwe i-Reserve Bank yama-cross border. Labo futhi ama-vendor bayalakho ukuthi bahambe bayodinga izimali ku-SETCO, badinga izimali ema-bank ukuthi bawode bathengise.
Hhayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalalela?
Hayi, siyalivalelisa abalaleli. Sithemba ukuthi khonoko okwenzakeleyo kumele ukuthi labana ama-vendor ahlelekileyo abenze izinto ngokusemthethweni. Siyabasekela kakhulu, sizaqhubeka sisiba leqiniso ukuthi liyathola imfanelo zenu ukwenzela ukuthi labantu abafike bathengise phambi kwenu. Lina eliphiwe izindawo zenu ngokusemthethweni libhadala kwi-City Council, baza kugcina bafunde ukuthi kuqakathekile ukuhleleka.
Hayi, kuyezwakala. Isibongile kakhulu ma.
Siyabonga ba.
Lo-ke ngunkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo wezamabhizimusi amancane ebesixoxa layo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave laku-short wave 4930-6065-15460 lagu 13860 kilohertz.
Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla kuhlelo silo nkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women of Zimbabwe Arise. Sicubungula udaba lwezemfundo. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Selikuliphi izinga ngokukhankasela ukuthi umntwana wonke athole imfundo?
Ya izwe ngathi kula kathi sengelo ukuthi khona sibe lofakazi so ethi kwenza kathi senza lokho singathi primary data collection kunoba lofakazi ngoba ngona kwenzela ukuthi ngo April sicina sasiqambe amavizo esikole ukuthi isikole ezindlela lezilalo eziyazenzi baphikisa awekumatha bathi akula bantwana abaxoshiweyo so manje sithi kwenza ukuthi sithatha ibizo lomntwana lomzali lokuthi uxoshwe ngubani nhlakabani labantwana abazayekela ukubhala ugrade 7 ngoba sinanzelela ukuthi i-exam fika grade 7 vele yona ngokwayo ngeyinye indlela ephula elungile sikhangele i-new curriculum le balazo zonke izidingo zikangikhona yini sekule problem sekule nkinga vele kwi-new curriculum ngoba sikhangele ukuthi amabhuku e-science e-primary ayibhalwe ngesindebele ebebhalwe ngesindebele esingaqondanga asebiseliwe ngezinye zezindleko zona so into ethi futhi umasinge siyayethulela ku-minister of education sisebe ukuthi sithola lokhu lalokhu 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 siyasebenzelana lama-lawyers xa sisemthethandawo siyabe sifaka umlando u-headmaster wesikolo u-district education officer, u-provincial education officer, u-minister of education, lohulumende, futhi bayihlike u-project director of education. Sekukhangela futhi lo mlando wama-SDCs, ama-school development committees, siyanazi ukuthi abazali asiwazi umlando. So kathi uhlelo esilalo kakhulu ukuthi sikhulumisane labazali ukuthi xa u-SDC awumelanga sikolo wena umele abazali ngoba wathola ukuthi kwezinye izikhathi eziningi omgcina uhlelo wama-SDCs yiwo abasetshenzisa ukuthi umamamagedini akhiwe. So mam SDC ungavuyisa sinjalo njalo sithi ekhothi ibizo yakho lihamba phambili or umlando womzali ukuthi ubone umntwana wakho uyahamba ngembeze kusekole i-enrollment ungam-enrola simthengela ama-informs simnika ukudla endlini okumnene lokho okufunda sokumele kube ngumlando kahulumende ngoba yinto ekhona kusekulethwa umbuso welizwe lilungile elivikelweyo uyakhangela ama-african charters ama-international charters
lubhahile yini uhlupho lokuxotshwa kwabantwana ezikolo lokuswela okokusebenzisa ku-new curriculum le
lubhahile kakhulukazi uyathola ukuthi abantwana kathesi kufunakala amakhompyutha amafonzi abalakho into ezikumele bazirisethe uthole lokuthi kunengi okumele kufunde kodwa isikhathi sokuthi wayisele klasini mfishane ikakhulukazi ngakhalela izikole ezithi siyawothi sekunabantu abangene emini kuangene ekuseni sesikhangela lesikhathi abantwana abathona ngaso esikoleni ngoba olunye iduko esikhangeleyo abazali labantwana sebekhala ngama-homework kuyashaya kuzoshaya u-10 ebusuku o-11 ebusuku abantwana belama-homework abantwana benesisane uyanazela ukuthi abanye abantwana khonapho bayaswela lo mnesisayo ngoba umzali yabevele ediniwe thole enqumo ethengisa amatamatisi esenzane bakusela lokho lokuthiwa yangene e-industry ungena ngo-8 yephuma ngo-4:30 uhambe ngkhaya so khonokho abantwana abaningi yabahlukuluza ngabo esikhathini yathola ukuthi ngikhuluma nje kade ndomntaba kamakhelwane athi zogcela i-smartphone yini ukuthi ayi-researche umsebenzi akhe agugle umsebenzi akhe awuthole nokuthola ukuthi wena idatha kanilayo ukuthi nami ngimenze umsebenzi so uyathola ukuthi abantwana labo basalele muva abazami sixoxela labo kakhulu bathi wona sebethenza khonkhena ukuthi bona bayacela abantu ababo kumbe bona ngokwabo bayile abantwana ama-homework umntwana ngokuthi ahambe kuphela sebeza kthi maybe ne-school holidays xa sibabuyele emuva bethe phana ngangikubhale khona wakuyilokhu umntwana apho ngikopa kuphele ngayo ngoba umntwana yabesisawuthi uma engashiye ngabhalanga isikolo uba senkingeni
abazali bathi kwesinye isikhathi abenelisi ukubhadala ngoba izikolo zingemukeli imali ye-ecocash kumbe yeplastic
kuvame kakhulu khona okay uthole ukuthi abazali abaningi bakhuluma ngakho ukuthi lanxa imali ngeke ngaze ngiyithunyezwele nabagcina wazukulu abalabazali babo abaphandi kwelizwe uyakhuluma umuntu ukuthi imali iyabuya kumele ngiyithatha ngithwele ngihlala ngiselayinini ayitholakali izikolo eziningi zifuna kubhadale ngecash so yikho okufika khona khonapho so yinto esikhangela ngayo kakhulu ukuthi wona ngoba uma sikhangela ilungelo lezemfundo thina sikhangela ukuthi umntwana lo ofundayo usuke edleni ngkhaya ulovile umntwana ulovelene sikhangele kumantombazaneni kule sikhathi sokuthi baye esikhathini ngaphana kala izinto zokusebenzisa uliyalova ungakhangela ukuthi ezikhathini eziningi yathi uhamba kuma-facilities uthole ukuthi yona ama-condom aphiwa mahara so mina ngokukhangela amalungelo abantombazana ngathini ukuthi amaphezi aphiwe mahara ezikolo abantwana baphiwe amaphezi xa sisenelisa njengohulumende ukuthi sinika ama-condom akakade kuseni ngokufana naye indaba yamaphezi iphiwe amantombazana ezikolo bafunde abantwana
leyo balaleli bekuyingxoxo lo Nkosazana Magodonga Mahlango isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women of Zimbabwe Arise sixoxelaye ekobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC
Siyabonga sithandekile ukuziphetha ezalamhlanje abantu asebebhalise amagama abo kuluhlu lokuvota kwebulawayo liphansi kakhulu inani labo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu igama uChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.